amazwi angabezisada akhuthaza inkulumo ukuthi fanti bekhona. Iqiniso likhona ukuthi umongameli wethu ubaba uDinangagwa uvele yena wakuqala yena ukuthi akhulumisane namabandla lawa anqobayo. Wazokuhlala ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngoba uChamisa elingazange lafuna ukuthi lona libuye ngaphi, libuye enkulumeni. Ngaleyo ndlela into abantu bayazi ukuthi khona uma bona sofani bakhulume naye uChamisa u-MDC Alliance ngavume ukuthi ubaba u-EC wamnyoba ekhethweni njalo nguye upresidenti waleli lizwe. Ngibona ngani ngaleyo ndlela ukuya kuthabo Mbeki kumbe yiziphi inkokheli kufanele zikuqathekise khonokho ukuthi ekukhulumeni uhlamisale MDC abavume ukuthi upresidenti wezimbabwe ubaba u-EC Mnangagwa.
Kodwa bona ngokukhuluma kwabo bathi ukhetho lwebiwa, kodwa bazimisele phela ukuthi bakhulumisane naye umongameli. Ngakho-ke bafuna ukuthi ube lo muntu ovela kwenye indawo onjengombeki kumbe abanye nje abangabahlanganisa, hathi ukuthi umongameli abe nguye oqalisa konke khonokho ukukhulumisana. Ukubona njani khonokho?
Ya, ngibona into ekhonapho phansi izwihle ukuthi khona sine-constitution esingathi yiyo ekhokhela ukubuswa kwelizwe. Indaba zonke lezahamba emakhosi zazathiwa zayenda ku-Supreme Court ukuthi khona akenifakise ubufakazi laphana laphana ukuthi lana njani ukuthi ngingenziwe. Kambe nxa i-court sikubonile ukuthi ubaba upresident uDinangagwa wawina, abantu bona babesebesala. Ngibona ngani ngabe ngasathiyo ndlela enjani e-right. Ngaleyo ndlela ukuthi anikazi babone ukuthi ubaba uDinangagwa umuntu olalelayo. Uma evuma ukuthi ukhulunyiswane kumbe avume ukuthi izinto zilungiswe, kodwa okuqaseleyo khonokho phela ukuthi kabavume ukuthi ngupresident. Ngoba uzabe ukhuluma njani ukuthi akuye-president.
Yes, siyabona ke nxa kungaba le nkulumo sibili phakathi kwamnumzane uChamisa lo mongameli Emmerson Mnangagwa, kambe ukuthi kungaba lo hulumende womanyano yini?
Sokuzakuya ngokuthi khona inkulumo lezi ezilandwe ngubaba uThabo Mbeki izihamba kanjani.